sibonga majaha amadala uChris Gande loJonga Gande Miri lichona njani mthwakazi omuhle emakhaya yikudibana emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 29 ngonhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngoba phela nakho amanye amazwe ikakhulu awe-Europe abese kubone kungcono ukuthi akhiphe bonke abanye abantu kuma-sanctions. Achiye umgabe ngoba bekwazi phela abantu vele uzazisiphela lakusasa. So bakwenza nje ngoba bekwazi nguye ozazikhipha kuma-sanctions ngoba ezazisiphela lakusasa. So i-America izibone ngazani yona. Nxa ingasali lokhu ingakakwenzi lokho, iyabe isalele emuva.
Elemelika lithumela iqula lalo eZimbabwe ukuyahlaziya umumo wezombusazwe ngenjongo yokuguqula umthetho wokujezisa eleZimbabwe owezidera.
As far as we are concerned, siyathengisa. Sakhuluma opportunity kuhulumende very clearly ukuthi sizabe silokhu sithengisa baze basilungisele imisebenzi lamanye amathuba okuzithuthukisa lemuli zethu. Amapholisa anxa ebuya ezitaradeni azasithola sikhona.
Abaphila ngokuthengisa isitaladeni zeHarare lokhe befunga besemba phansi besithi kabasoze basuke lapho abasebenzela khona lanxa seledlule ilanga elalibekwe nguhulumende. Abalandeli beqembu le-Highlanders bakhala ngonompembe besithi ubabambele ilanga libalele emdlalweni wabo le-Dynamos izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Elemelika selithumele elinye njalo iqula lalo eZimbabwe ukuyahlaziya umumo wezombusazwe kanye lokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngenjongo yokuguqula umthetho wokujezisa eleZimbabwe leziphathamandla zeZANU-PF owezidera. Umthetho lo wethulelwa uhulumende weZANU-PF yemelika ngomnyaka ka-2001. Imelika ikhonona ngodaba lokwephulwa kwamalungelo kaZulu lokungaqhutshwa kuhle kokhetho. Iqula lemelika leli lilabantu abagoqela ilunga lekomiti ele-Congress elikhangelane lendaba ze-Afrika umnumzana Gregory Simkins lo mnumzana Piero Tosi. Ababili laba batshele intatheli zindaba namhla ukuthi bazekhangela ukuthi kukhona osokuguqukile na okungenza baguqule izijeziso zeZimbabwe. Leli qula ngelesithathu ukuya eZimbabwe kunyanga ezimbalwa ezedluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Mbona ngazani lona linyathelo eliqondileyo ngoba vele iqiniso elikhona ama-sanctions la kade khona elizweni abengayilabo okuyibo kuthiwa ahlose ukuthi abathaye umgabe labanye bakhe ababe betshontsha abevele esikhathini esiningi etshaya uZulu wonke jikelele. So nxa kuyukuthi sokusiba le mizamo ethize ezwayo ukuthi kube lokukhulunyisana ukwenzela ukuthi kutshintshwe indlela ama-sanctions la kade tshaya ngayo abantu ohulumende labo ukuthi bakhulumisane, ngibona kungaba kuhle nxa sukhangela ngohlangothi lukazulu wonke jikelele. Kodwa singakulibali futhi ukuthi i-America kwenza konke lokho nje ngoba phela nakhu amanye amazwe ikakhulu awe-Europe abese kubone kungcono ukuthi akhiphe bonke abanye abantu kuma-sanctions, achiye umgabe ngoba bekwazi phela abantu vele uzazisiphela lakusasa. So bakwenza nje ngoba bekwazi nguye ozazikhipha kuma-sanctions ngoba ezazisiphela lakusasa nje. So i-America izibone ngazani yona. Nxa ingasali lokhu ingakakwenzi lokho, iyabe isalele emuva because wonke umuntu usekhuluma nge-post mgabe period manje.
Kodwa nxa sikhangela ezamalungelo oluntu kukhona yini osokuguqukile okungenza iMelika iguqule layo umthetho wayo wezidera iqalise ukudlelana leZimbabwe?
Iqiniso elikhona Nkomo ukuthi singakhangela sibili ngezamalungelo oluntu, akula lutho olutshintshileyo elizwe leliyana njalo akula lutho oluyafa lwatshintsha. Kuguquka kuphela ekutheni amazwe la akhangela ama selfish interests awo ama businesses ukuthi banganelisa yini nga umgabe sethe wahamba ku post umgabe period ukuthi bayenze ama business deals labo mnangagwa labo bonke abanye la sikhona abantu lokho besiya behlukuluzwa benyamalala ngathi nanga uDamaru unyamalele awuqali lamhla since 1980 abantu bebenyamalala bengatholakali akulanto ezijinjileyo elizwele leyana futhi ambona ukuthi kuzafa kwashintsha masinyane kwizinto lokho so amalungelo oluntu lokho esiyabe wephula ngokuphindiweyo elizwe leliyana amboni mahluko lapha
umnumzana brilliant mhlanga ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare bathi inye kuphela indlela engaqeda udubo lokuthengisela ndawana yonke emadolobheni. Leyo ndlela bathi ikukhulumisana phakathi kukahulumende abaphila ngokuthengisa lamakhansili ukuze kuphonywe lecebo elingcono elingalungisisa lolu daba. Kubika intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Kulandela ukwedlula kwelanga elibekwe nguhulumende lokuba abathengisela emigoqweni yamadolobha bephume bephele lingakafiki laba bantu lokhe bephithizela njengehlala yenza namhlanje bezithengisela ikhansili yeHarare ithi isibiza amapholisa ukuba ezobasusa ezitaladeni kodwa umqondisi wenhlanganiso emele abantu abaphila ngokuzithengisela eZimbabwe Informal Sector Organization ziso umnumzana Promise Mkhwananzi uthi abayindawo
thina As far as we are concerned, siyathengisa sakhuluma opportunity kuhulumende very clearly ukuthi sizabe siloke sithengisa baze basilungisele imisebenzi lamanye amathuba okuzithuthukisa lemuli zethu. Amapholisa anxa ebuya ezitaradeni azasithola sikhona.
Isiphathamandla sibona ngemisebenzi yenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Nixon Nyikadzino uthi ukusebenzisa amapholisa akusoke kuphathise ngalutho ngoba bezaxotsha abantu bephenduke futhi kusasa befumane sebegcwele njalo ezitaladeni bezithengisela okuze kugcina kubangela ukuba uhulumende lahlekelwe yimali ngokuphindaphinda into eyodwa ebengakakhulumelani labantu ukuba behambise kanjani udaba olunje
akuphathisi because bazowahambisa ekokokola njengalapha eHarare bazowahambisa emaholding base ekokovendri lapha akulo umuntu ozakuhamba eyadinga ibattery phone lapha akulo umuntu ozakuhamba eyethenga ama-automatics akulo umuntu ozathenga ingubo from amabhere kit is a short term solution kodwa isozoyincede because abantu bangona bazophenduka estrada
umkhwananzi uthi kulandela incwadi abayibhalela kuhulumende ngeviki edlulileyo becela umhlangano wokukhulumisana ngalolu daba phakathi kukahulumende amalunga abo labo somabhizimusi ukuze belungisise lolu daba abakatholi impendulo
abakasinikeza ilanga kodwa bayavuma ukuthi incwadi zethu bazibonile ngikhuluma nje khona sizabatshayela ucingo silandelela indaba yethu ukuthi sizwe ukuthi singaphi sawukhuluma incwadi nalo I think uclear asimeni usebenzisa udlakela kuZulu wethu sikhulumisane labantu ngoba okwenza ukuthi abantu besezitaradeni bethengisa indaba yokuthi abanamisebenzi bengathola amathuba okuzithuthukisa lokusebenza angikholi ukuthi kulomuntu ofisayo ukuthiwene efuqa inqola edorobheni esenza lokho kwenziwa yithi lapha
Onyikadzino uthi inhlanganiso yakhe ikhuthaza ukukhulumisana njengendlela engaphuma licebo elingcono lokuthi lolu daba luphathwe njani ngoba ukukhipha abantu nje kuzabangela ukuba abanye abatsha bazibuyele ukuyasebenzela kundawo inye laloba kusitsho ukutshona wekijimisana lamapolisa
i-dialogue ngibona ukuthi inganceda ukuthi sihle sibone ukuthi singancedisana kanjani amavendi angikhona makuyenzakala bedinga ama-open space e-town belungisa ama-space angikhona bebona ukuthi kulamanzi kule infrastructure e-right bebhadala ama-rentals angikhona kodwa ma befuna ukuxotsha abantu bengakhulumi labo vele kuzohlupha
uhulumende obhekana lodubo lokwanda kwabantu ababonakala bethengisa ezitaladeni zamadolobha amaningi elizwe mahlayana bengelamvumo ulaye omasipala elizweni ukuba babasuse laba bantu ezitaladeni zimhla ka-26 kuyona le inyanga ngakwelinye icelo laba bantu bethi abayindawo ngoba bezama ukuphila elizweni elingelamisebenzi ibandla lezanu-p f lathembisa ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili ngesikhathi likhankasela amavoti ka-2013 kukhetho kodwa kuze kube lamhlanje akukho okukhanya kuphumelela kulolu daba ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe
Kunjalo nje lanxa ilanga langolwesihlanu ebelibekwe nguhulumende ukuthi bonke abaphila ngokuthengisa besesitaladeni babe sebengasekho namhla emadolobheni amakhulu agoqela iHarare leBulawayo abantu bebezithengisela kungelankinga. Inhlanganiso ye-National Vendors Union Zimbabwe ithi kulezinye izigilamkhuba ezibhatalisa uZulu imali zisithi ngeyokuphiwa izitanda. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo mphathi ntambo wezamabhizimusi amancane uNkosikazi Sithembiso Nyoni. Yena othi uhulumende kasoze axotshe abantu abathengisa esitaladeni ngoba efuna ukuqala abadingele indawo zokuthengisela.
Sinama-ministries achiyeneyo asebenza lamavenda. I-ministry ye-local government yiyo okumele inike abantu izindawo zokusebenzela. Bese kusiba le ministry yethu esebenza lawo ama-vendors lamanye ama-SMEs. So injongo yethu ngeyokuthi bazi-organize into associations which they have done. So eHarare kulama associations angu 18. So sihlangane labo ama leaders, ama vendors. Abanye bakhona bathi bacela i-extension, abanye bakhona bathi they are ready to move. But i-challenge encane khona ngeyokuthi i-Ministry of Local Government i-short staff, they are working flat out ukuthi indawo lezo zilungiswe ukwenzela ukuthi abantu bamuvele khona. Otherwise kulabanye nje abangabe besenza umsindo lapha lalaphana. But iqiniso elikhona ukuthi amaZimbabweans bahlelekile, amaZimbabweans babambene, njalo bayafuna ukuthi basebenzele ezindaweni ezinhle. Ngoba umuntu olesithunzi, umuntu oledignity, umuntu ongubusinessman, kafuni ukuthi aphonge ukuhlala nje anywhere, athengise izinto ezidliwa ngabantu, kungela toilet, kungela manzi. So labo makuhlalisa lava sizabancedisa, sizabacela ukuthi hayi, okungcono ukuthi liye lapho kulama toilet khona, liye lapho kulamanzi khona. Labantu labo baya lapho okuklini khona, baya lapho okule zinto abafuna ukuzithenga. So hayi, kuyahamba sibili siyakulungisa le ministry ye local government.
Okokutsho ukuthi okwakathesi sikhuluma nje abasoze baxotshwe lanxa bengabokuzihlalisa.
Hayi, thina iministry yethu ayixotshi muntu. Injongo yethu njengohulumende ayisiyo yokuharasa umuntu kumbe ukuxotsha umuntu, yikuxoxisana labo. Manje bese kusiba labanye abantu abahamba baye bethusela. Okuhle yikuthi bayabuya ama-leaders zabo bezokhuluma lakhe ukuthi hayi, lapha kasikalungi, lapha singenza lokhu, lapha singenza lokuyana.
UNkosikazi Sithembiso Nyoni ngumphathi ntambo wezamabhizimusi amancane obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umbiko we-State of the Nation Address wethulwe ngumkhokheli we-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai ngempela viki wamukelwe ngembono etshiyeneyo. Abanye besithi uveza ngeqiniso okwenzakalayo elizweni, kodwa abanye besithi umumethe inhloso yodlakela oluvela kubandla eliphikisayo. UMnumzana Tsvangirai usole ukubhidlika komnotho welizwe njalo wathi ibandla lakhe kalisoze libukele ibandla elibusayo leZANU-PF lisebenzisa udlakela ngesikhathi sokhetho. Okunengalolu daba sikuzweni kunxoxo eqhutshwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7 lomsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Mina njengebandla le-MDC ngiyazi ukuthi lonke liyazi lokhu esiqalise ngo-1999 azange ke senze ukudlakela. sina olethu njengela ukuthi sikhale kuphezulu siqedelane njalo sivumelane ukuthi kwenze kanjani njalo ngizokwenza singalinika wona singene kuhulumende womanyana azange sisadlala sasizenze sinomunye ingqondo zethu ukuthi zami kuye sihlale naye phansi kuphezulu sivumelane ukuthi kumele kwenziweni ukuthi Zimbabwe iye phambili esikusolayo kakhulu ngendlela izanu esitshenza ngawo umnotho wakuleli lizwe isenza ukuthi abantu badizeke kodwa thina silomnotho ongasukumisa leli lizwe ukuthi abantu baphume phakathi kodubekile.
Manje kuyini elibona ingani lizakwenza kungafika isikhathi sokhetho?
Okukhona kathesi sikhankasa ukuthi kube lenguquko emthethweni yekhetho esithi no elections without reforms, okutsho ukuthi sizabe lokhu sikhankasa ngakolokhu size sifike esikhathini zethu yakukhetho ka-2018 ukuthi abathe sizama khona ngombono wokuthi sivela ngathi siya ngathi yikho lapho esizakhipha khona umgoqo esizakuthatha mayelana nalokhu kake kukhona ngesikhathi sesisiya kukhetho.
I-State of the Nation address le inceda ngani njengoba sibona ukuthi ibandla lakho alingeni kukhetho njalo lanqotshwa kukhetho?
Iqiniso elikhona ukuthi ibandla lami kalikaze linqotshe kukhetho. Abantu esihamba labo kukhetho yiba bangamaqili abesebe sibabasithathele balele ukuthi bakhe abantu basebhedinga amandla ukuthi nenqoba. So lokhu yinto okuzamele ukuthi yezokwezulu njalo i-State of the Nation address njengoba uthonjelayo ikutshengisa uzulu ukuthi sidlela ngaphi singaphi njalo siyangaphi.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli se-MDCT, obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Kulivetok lamhlanje sikhangela umbiko oyethulwe ngomkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ngelanga leli ngempela viki ibandla lakhe linanza ukuhlukuluzwa lokubulawa kwamalunga alo kudlakela luka-2008. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Imikambo yemali emhlabeni jikelele ibikwa ibelo ukuxokozela okukhulu ngemva kokuwa komnotho wakwele Greece. Abantu besehluleka ukuthola izimali zabo emabhanga alelo lizwe. Imikambo yemali kwele Germany, France lemazweni awe Asia ibikwa iwe ngesilinganiso sokuthathu ekhulwini lamhlanje kuseni 3%. Ele Burundi libikwa liqhubekele phambili ngokuqhuba ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalela eParliamente lamhlanje lanxa amabandla aphikisayo eyalile ukuncintisa kulolu khetho esithi kalukhululekanga. Omgcini sihlalo we-African Union unkosikazi inkosazana Dlamini Zuma uveze ukukhathazeka okukhulu ngomumo oseBurundi esithi inhlanganiso yakhe ikubone kufanele ukungathumeli abaza kuyakhangela lolu khetho. Imikhuhlane engathelelwa nayo yiyo ebikwa isibulala abantu abaningi eZimbabwe okwedlula ingculaza osokumele kuqakathekiswe ukuhlolwa lokwelatshwa masinya. Lokho kuvezwa ukucubungula okwenziwe inhlanganiso yebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele iWorld Health Organization. Kubika uNotando Spanda.
Ukucubungula lokho kuveza ukuthi imikhuhlane engathelelwanayo ikakhulu imvukuzane ibulele abantu abangaphezu kwekhulu lenkulungwane i-138,000 nyakenye, kuthi ingculaza yabulala phezu nje kwamathumi ayisithupha enkulungwane 63,853 nyakenye, lenani elingaphansi nje kwaleli ngo-2013 i-61,476. Ngomnyaka ka 2008, iWHO yayithe imikhuhlane le izabulala abantu abangaphansi kwamachumi amabili enkulungwane, i-19,000 ngomnyaka, okulinani eliphansi kakhulukazi kulalokho osokusenzeka. Ingcwethi kugatsha lwezempila kahle zithi kule mihlobohlobo etshiyeneyo yemvukuzane ehlasela abesilisa, abesifazana kanye labantwana ngokwehlukileyo. Kwabesilisa udubo yi-prostrate, kwabesifazana ngeyesibeletho kulandela eyebele, bese kusithi ebantwaneni abangabafana ngeyegazi i-leukemia kulandela eyamehlo, bese kusithi emankazaneni ngeyezinso eyamehlo leyongqondo. Ingcwethi ekwelapheni imvukuzane kugatsha lwezempila kahle uDr. N. Mary Nyakabawu uthi udubo abalalo yikuthi lumkhuhlane osuhlasela kakhulu abantu abalengculaza lalabo abangela. Uthi kulabo abalengculaza iba nzima ukwelapheka ikakhulu nxa kungeyesibeletho kumbe eyesikhumba i-kaposis sarcoma.
Most of our cancers are HIV associated, and these include
imvukuzane eningi sihamba lengculaza. Imihlobo le igoqela esibeletho, i-Kaposi sarcoma, i-non-Hodgkin's lymphoma kanye leyamehlo. Ukuyelapha imvukuzane kuba nzima lapho ithe yahlangana lengculaza.
Ene njalo yengcwethi lezi kulolu gatsha uDr. Bernard Matsima uthi sebekhathazekile ngenani labantu eliqongayo elihlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Wengeze esithi ekulwisaneni imvukuzane kumele baqakathekise ukuvikela kanye lokutholakala kwemitshina yokuyibamba masinya iseselakho ukwelapheka.
Kumele sibe lamacebo okulwisana lemvukuzane yesibeletho lapho okuzakaqakathekiswa ukuvikela kanye lokuyibamba masinya iseselakho ukwelapheka. Okwakathesi silohlelo lokuhlaba ijekiseni yokuvikela i-human papillomavirus emantombazaneni aleminyaka eyisithiyagalolunye kusiya kutshumi lantathu. Lolu hlelo lusenziwa ezigabeni ezimbili koseke kanye le-Bite Bridge.
Unkosazana Imelda Sobantu oyisakhamuzi uthi liqiniso ukuthi imvukuzane isifana nje lengculaza iqala ngokubhidliza ekwenza kumpilakahle kaZulu. Iningi labantu alaziyo uthi lihle liphelelwe lithemba nxa kuthe kwatholakala ukuthi lile mvukuzane ngoba imali edingakalayo ingekho ebantwini abaningi.
Abantu abaningi ngicina babona bephuma behamba besiya phandle kwelizwe besiyadinga leyo treatment, and then abalutshwane ibe senkinga abananzeleli ukuthi bayatreathwa, and ikakhulu ukhanya ngani i-treatment yakhona itholakala eHarare kuphela, kwezinye indawo zengizwa ukuthi abantu basila nxa ukuthi bethole i-treatment.
Laye uthi mhlawumbe kungakhulunyiswana ngemvukuzane ngendlela okwakhulunyiswana ngayo ngengculaza, iningi labantu lilakho ukuthola uncedo kusesemasinya. Baningi abantu abalokhu belemicabango eminingi-ningi ngemvukuzane, abanye abasacabanga ukuthi idinga osiyazi besintu ngenxa yokuthi iningi liyaswela ukwelatshwa ezibhedlela.
Kuqakathekile ukuthi siphatheke kakhulu nge-awareness ye-cancer, kungabi yinto ekhangelelwa phansi, ngoba lowo umkhuhlane olengozi obulalayo ofana le-AIDS. AIDS yathi buya sayisebenza kwaba le-AIDS levy, kwaba lezimali zokuthi abantu bephathiswe. Kanti lalo-ke umkhuhlane kumele ukuthi ukhangelwe ngelihlo elifanayo.
Usobantu uqhubeke sithi kumele kukhulunyiswane ngomthelo wemvukuzane okwake kwakhulunywa ngawo ngo-2013 ozafana nje lalowo okhona owengculaza. Yena angavumelani lakho uthi ukuthi umthelo lo ukhutshwe kuholo lezisebenzi ngoba abantu abalayo imali, izisebenzi zithwele nzima ngemithelo engapheliyo, kodwa uhulumende kadingi ezinye indlela zokuthola imali yokulwisana nalo welapha imvukuzane.
Mina into engavumelani layo ngeyokuthi i-government itizataxa abantu ukuthi i-treatment ye-cancer. Isisikhathi yona i-government osekumele ukuthi ngalayo iletha ama-funds, not necessarily from abantu, ngoba abantu they are paying a lot of taxes. Ithi chip in with some funds ujengise ukuthi layo iyawunakekela abantu, they need that treatment.
Ukwelapha umkhuhlane wemvukuzane kugoqela imali yokuhlolwa, ukucubungula uhlobo lwayo, ukuhlinzwa kanye le-chemotherapy kumbe i-radiotherapy, konke okudinga amaqubaquba ezimali. Wele Zimbabwe i-radiotherapy ibiza amadola inkulungwane ezintathu kusiya kwezine, i-$3,000 kusiya ku-$4,000, i-chemotherapy ikhulu lamadola kusiya kunkulungwane, $100 kusiya $1,000 sikhathi sinye uselatshwa kusiya ngokuthi iluphi uhlobo lwemvukuzane olukusiphi isibanga. E-India lapho sokuphephela inengi, kubikwa i-radiotherapy ibiza phose inkulungwane ezimbili, i-$1,900, kuthi i-chemotherapy ngaphansi nje kwenkulungwane eyodwa, i-$900. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje kube lezehlakalo ezilakho ukuphazamisa isimo somdlalo wenguqu eZimbabwe ngempela viki esigabeni sePremier Soccer League. Ngomgqibelo, umdlalo obuphakathi kweChicken Inn leDongo Sawmills awusafikanga emaphethelweni ngenxa yodlakela obeluqondiswe kudokotela weqembu leDongo kwathi ngesonto uNompembe ubambele iqembu leHighlanders ilanga libalele emdlalweni obusenkundleni yeRufaro. Kubika uJoseph Njanji.
Umdlalo obuphakathi kweqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se-PSL leChicken Inn leDongo Sawmill obusenkundleni eluveve ngomgqibelo awusafikanga emaphethelweni ngemva kokuba umqeqeshi wabo onozinti kwiqembu leChicken Inn uJulius Ndlovu etshaye udokotela weqembu leDongo ngesigubhu sokulihlandla lesibili lomdlalo. Iqembu leDongo liyale ukuqhubekela phambili ngalo mdlalo ngemva kokuba udokotela walo ethwalelwe esibhedlela, ikanti uNdlovu yena uhle wabotshwa ngamapholisa ngemva kwesenzo sakhe sodlakela. Lo mdlalo umiswe iqembu leChicken Inn likhokhela eleDongo Sawmills nge-1 kanya. Kundawo yesithathu kuhlezi iqembu leDynamos lona elinqobe leHighlanders nge-3-2 ngensonto emdlalweni obusenkundleni yeRufaro. Limpumela itshiye iningi labalandeli beqembu leHighlanders bezonde begane unwabo becaphukele uNompembe uNorman Matemera ngemva kokuba iqembu leHighlanders lenelise ukulitshayela emambuleni okwesithathu. Kodwa uNompembe wayala ukutsho ukuba lo mdlalo ubungafika emaphethelweni zingutshiki lobhanqa 3-3. UNompembe uMathembera nguye njalo ake wangezelela imizuzu yaze yaba yisikhombisa eminyakeni edlileyo ngesikhathi umdlalo usufike kumizuzu engama-9:41. Iqembu leHighlanders likhokhela nge-1 kanya, eleDynamos lagcina lilinganisa umdlalo waphela sokuyi-1-1. Iqembu leDynamos lilemiklomelo ngama-26 njalo ukunqoba kwalo kutsho ukuba leli qembu liqhubekela phambili lidlisa eleHighlanders leklubhu njengoba sekule minyaka eyi-9:02 lagcina ukunqoba eleDimbare. Wake wadlalela iqembu leHighlanders osedlalela iqembu leFitbank Spurs kwele-South Africa uPeter Rio Moyo uthi kuyadingakala ukuba abadlali beBhoso bathole ukungabakhuthaza ukuba bedlale ngamadlabuzane nxa bedlala leqembu leDynamos.
Nabe ngicabanga ukuthi maybe problem yukuthi abadala bona bagwanisi bona okumethi uvetha abafana njengabeDynamos, ngoba abeDynamos silokuhlangana labo kwesikhathi ma-national team besitshele ukuthi athina amagemini enu babe besimotivethile, babe besithembisa ama-incentive enye imali vele phezulu. Manje bona bayalenda bakuthatha ukuthi ayi just a game, khona iyasali kuyabe kuyi-just a game but igame lana vele inkulu ngoba yabe ikhangelelwe yi-Africa yonke. So abadala labo maybe ma bengakhona ukuthi bemotivethe abafana maybe kungaphathisa ukuthi hala abafana labo bethi kancane nje amadlabuzane.
Kundawo yesine kuhlezi iqembu leHowmain lona elilemiklomelo ngama-25 ukuthi ngemva kwaloku leqembu leChapongo elilemiklomelo ngama-22. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kunjalo nje ulinesman ophakamise iflag izolo wathi igole leHighlanders lihlohlwe nge-offside ubongani Gadzikwa umiswe umsebenzi inhlanganiso yeZimbabwe Referees Association lamhlanje. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Yele Melika lithumela iqula eZimbabwe ukuyahlaziya umumo wezombusazwe ngenjongo yokuguqula umthetho wokujezisa iZimbabwe owezidera. Abaphila ngokuthengisa esitaladeni zeHarare lokhe befunga besemba phansi besithi abayi kusuka lapho abathengisela khona lanxa seledlule ilanga elalibekwe nguhulumende. Ntokazo muhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk bekukuhle ukuba lani lamhlanje. Oluvalelisayo nguNtungameli Nkomo, libe lobusuku obuhle.